Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangelane nomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Lanxa inani lasabetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe libonakala lisehla njengokubika kwabogatsha lwezempilakahle, ingcwethi zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela.
Umungameli welizwe kumele alungise indaba yeholo lababalisi, abaholise imali enileyo nothi ubayethusela. Kathesi kulama videos abantwana abayenza ukungiyezwa ezikolweni, ama videos ankona acirculate ku social media ngoba akula ababalisi ezikolweni.
Ababalisi basole amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze abanjwe ngamandla ngabakhalala umsebenzi ukuthi abengezelele iholo, njalo kuzahlawulwa labo abaya emsebenzini kuphela. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lomculo elizibiza Top Kings elibunjwa ngamajaha amabili abadabuka eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa inani lasebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe libonakala lisehla njengokubikwa kwabagatsha lwezempilakahle, ingcwethi zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyangalombili 7,951 asebefunyenwe beligciwane leli elizweni jikelele, kwasila abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6,446 labulala abedlula amakhulu amabili 229. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,537,669 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lasikhombisa 37,392. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lasithupha 36,577,872 ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1,062,677. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Lanxa leli nani elethulwa ngabogatsha lwezempilakahle liveza ukuba liyehla inani lasebefunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe, ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke eziphatha ngonanzelelo olukhulu, anganyenywa yilezi nombolo ngoba umkhuhlane usabhahile ebantwini. UDokotela Garishaba osebenza ezimele uthi kumele uZulu ahlale elandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lezigcikwane nokuhlanzeka ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, World Health Organization.
Sikhangelane nomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Lokhu kusekele ingcwethi yezempilakahle owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle uhulumende womanyano uDokotela Henry Matsore.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Kumele uZulu wonke alandele indlela zokuvikela umkhuhlane lo. Kumele silandele indaba zokungaminyezelani, ukugeza izandla ngesepa, lokuzama ukuba abantu bangabuthani ngezikhathi zonke.
unnecessarily in town or in the villages.
Embikweni abethulenkundleni yokuxhumana yeTwitter, abogatsha lwezempilakahle bathi lanxa lezi nombolo ziveza ukuthi selihlaselwa ukunganeno leli gcikwane eZimbabwe, ngakho-ke bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zikahulumende zokuvikela nokumelana lalo eziyizo ezethulwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, iWorld Health Organization WHO. Ungasondelani duzane laduzane i-social distancing, ikakhulu emabhasini, emikambo lasemsebenzini ehlukeneyo. Inhlanganiso ye-WHO yona ithembisa uZulu ukuba izathola imithi yokuvikela lo mkhuhlane ekupheleni komnyaka, loba nje ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke elandela okuthiwo ngabezempilakahle. Ngimele iTube 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi sebesole amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uhulumende kasoze abanjwe ngamandla ngabakhalala umsebenzi ukuthi abengezelele iholo, njalo kuzahlawulwa labo abaya emsebenzini kuphela. Ababalisi bathi bafuna ukuhola amadola ngamakhulu amahlanu lamachumi amabili ngedola leMelika i-$520 kumbe ehambelanayo. Kodwa uhulumende uthi kasoze enelise lokho ngoba sekulemali yelizwe. Izikolo zivulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa inhlanganiso yezithiyeneyo zababalisi zimanyene zathi amalunga awazo engayi ezikolo lapho kulotshwa imihloliso uhulumende aze azibhadale imali enelisa ukubaphilisa. Sixoxe lomnumzana Nishin Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, e-Amalgamated Rural Teachers Association, ngalolu daba.
Uhulumende engekela ukuholisa ababalisi abahlulekileyo ukuthi babe semsebenzini ngoba abala mali, siyahamba emakhotsi ngoba ababalisi laba abazikhethelanga. Uhulumende nguye uyenza ukuthi abalisi laba bangayi emsebenzini ngoba abaholisi imali enileyo yenza ukuthi babe semsebenzini. So siyahamba emakhoti ngoba kuyabe kungekho emthethweni ukuthi ayekele ukubaholisa imali. Ukuyethusela ababalisi akusoze kuyenze ukuthi bathole imali njalo babuyele emsebenzini. Umongameli welizwe kumele alungise indaba yeholo lababalisi, abaholise imali enileyo not ukubayethusela. Kathesi kulama videos abantwana abayenza ukungiyezwa ezikolweni, ama videos ankhona ayisirculator ku social media ngoba akula ababalisi ezikolweni. Lokho kokuthi ababalisi abangekho emsebenzini abasoze bathole iholo labo, akukho emthethweni, noma bengathi abasoze bathole imali yankhona, kuyafana ngoba imali esiyiholayo vele akula lutho.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema isimzwile esithi ababalisi abafika phose 29% baya ezikolo, njalo bayenelisa ukuthi beqhube imhloliso. Libone ngani labo abahambayo bengenza ukuthi ukukhalala wena umsebenzi kungaphumeleli na?
I-30% yababalisi laba ikhulunywa ngumphathintambo wezemfundo, kayisiyo isezikolweni. Lawa ngamanga asegcekeni, ukuzama ukukhavisa ukuthi as if kule something enzakalayo esikolweni. Thina sayenza isurvey sathola kule 2% yababalisi yiyo isesikolweni. So singakhangela abantwana wo form 4 bayenza average of 8 to 10 subjects, labo A level bayenza an average of 3 subjects. So ababalisi laba abalutshwani abasezikolweni, abatrenelanga ukuthi bafundise ama subjects amanye onalawo ayenzwa ngabantwana onalawo. So abantwana abafundi batshona behlezi beyenza okunyezwa esikubonayo kuma social media. So ababalisi laba abakwanisi ukuthi ba invigilate lokufundisa ama examination classes. So isikolo kungcono zivalwe, kungcono isikolo zivalwe.
Sikhuluma nje selingaphi kunkulumo lohulumende, kukhona yini okwenziwayo kumbe liyahlala kunje?
Sayenza umhlangano lohulumende ngomuvulo, samunikiza izikalazo zethu ukuthi sifuna asiholise imali engenga $520 ngoba hiyo kade siyihola kudala ngomnyaka ka-2018. So akasiphenduli, akula inkulumo ezenzakalayo kathesi ngaphandle kokuthi yena uyabe lokhu esiyethusela kule kuthi alungise izikalazo zethu. So thina siyabe silokhu sihlezi asilugcobi emsebenzini.
Lo ngumnumzana Nation Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, e-Amalgamated Rural Teachers Association. Sixoxelaye eselubhane. izakhamizi zakoBulawayo ziveze ukukhathazeka okukhulu ngokuqhubeka kwenhlupho zokusilela kwemali emabhanga kanye lendwendwe ezinde zabantu abatshona belayinile ukuthola imali emabhanga. Abantu bathi lezi nhlupho lezinye seziqhelisa ngamandla inkohlakalo emsebenzini wemali kanye lokuthengiswa kwemali emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lokhu libhekane lodubo olukhulu lokuthola imali emabhanga. Kuthi naleyo egcinelwa kumakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle emavinkilini amaningi. Osekuthiye iningi labantu lisebunzimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Isakhamuzi senkaya uMnumzana Cosmas Mafu uthi lasemaphandleni imali iyaba hlupha ukubamba.
Ilizwe ekungasaziwa khona imali, into okuthiwa yimali emaphandleni kathi sayazi njalo asakhumbulisa ngoba sayibona. Ungaze ubone oyiphetheyo i-$10 yona le emzini esayibolekwa ngabantu bemzini. Uyabhoda uqeda isigaba sonke udinga i-change ye-$5 asikaze siyibone futhi imali etshintshekileyo ngoba yona ivele imali ingasekho. Okutsho ukuthi nje ukuliqiniso kukhona labo udokotela esibizwayo emawayelisini abagcwele eHarare ukuthi wa-doctor bani, doctor bani. Mina ngokwami ngiyazibuza ukuthi what are they doctoring nxa siphila le mpilo esiyiphila. Badoktani when the economy is flashing right down like ngendlela okwenzakala ngayo. Ekhaya kungakuthenge loo mamentshisi kawuthenga ngani imali sayigcina kudala ukuyibona. Kubuhlungu kakhulu leli lizwe sikwazi ukuthi okwaphambanisekani. Eqinisweni lokhu ngangingakhuluma ngesikithi sithi leli lizwe lafela uhlanya umoya walo uyavunguza.
Unkosikazi Agnes Ndlovu wasekhezi laye uvumelane lo mafu ethi intshintshi yiyo esiluhlupho emavinkilini.
Okwemali lokhu yakithi le bekuphunga ukugxobhelela egxabhelela. Kuzima echanging lapho. Hayi ichange ngisho. Uyabufisa noma lesenti yangkhona le uthi uthenge. But change iyayabula ezitolo ngkhona ngale. Kuba ludubo olunye olumangalisayo. Njalo thina ogogo kuzima kakhulu nxa kuthiwa nanti bond yekurandi. Kuya kungasakwazi ukuthi kuthiwa irate yakhona le uhamba njani. Hayi kuzima.
Osakhulayo wasemzini wePhumula koBulawayo uPresnat Ndlovu uthi ukusilela kwemali ngempela kuluhlupho olukhulu luqhubekela phambili kungela lasibonelo sokuthi luzafa lwaphela kusikhatshana esincane esilandelayo.
Hayi challenge enkulu kakhulu leyana mama, because ungazungene ngapi awutholi cash. Ungangena uthenga ngeswipe kumbe ngeyikho cash kuyabe kudura, akuthengeki iprice yangkhona. Kodwa bale cash babele bele advantage, but change manje, change imali kuyabe ngekho. Ngothi ukuthi uzaqeda almost 2-3 hours umile ethilini udinga i-change. So kutho ukuthi kunzima kakhulu.
Ngesikhathi kusungulwa umkambo wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osemthethweni we-foreign exchange auction oqondiswa ngabebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe i-RBZ, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba usaza kwenelisa ukuthola imali lula emabhanga njalo udubo lokusilela kwemali seluzahle luphele elizweni. Kodwa udubo lolu lokhu luqhubekela phambili lendwendwe emabhanga lemagalajini sekuyinhlala yenza. Ingcwethi zezempilakahle zisithi lokhu kufaka uZulu engozini yokuthelelana lula igcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe i-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Wobe. Ihlandla elilandelayo lokuvulwa kwezikolo ezikolweni zikahulumende edolobheni leBoston esigabeni seMassachusetts khonapha eMelika selike lamiswa kulandela ukuqansa kwenani lasebebanjwa bele-COVID-19 edolobheni lelo. Umeya walelo dolobho uMary Walsh wazise ngaleli nyathelo izolo. Ele Germany selibone ukuqansa kwenani labantu abasebetholakala bele coronavirus ngesilinganiso esethusayo. Kutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula ezine, 4058, belethiwane leli labulala abalitshumi lasithupha ngosuku olulodwa. Umbiko owethulwe ngabebhanga lamazwe omhlaba ele World Bank uveza ukuba isilinganiso sokonakala kwamaganga akwele Ghana sesiku 3.51%, okusho ukuba lelo lizwe selilahlekelwa zinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu zama hectares esihlahla. Ukulungisisa lumonakalo, ele Ghana selisungule uhlelo lomkankaso wokuvuselela amaganga ukufundisana lozulu ngokuqakatheka kokulondoloza izihlahla. Sinicela lapha ezwela kwamanye amazwe, lilami uMaibhoke.
Izizalwane zeZimbabwe zilokhu zifohlela ngobuningi kweli South Africa zisiyadinga ukudla lemisebenzi kungakhathalekile ngemithetho yokuhamba iqinileyo ehlose ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kweli South Africa.
Ibutho lakwele South Africa kuyilo elilinda ungcele we-South Africa leZimbabwe emfuleni uLimpompo lithi ngenyanga kaMpandula kuphela libophe izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezimbili 1900 ziphakathi kokufohla zingena lokuphuma kwele South Africa endaweni ezingekho emthethweni. Kuleli qula kule ntsha ebanjwe ingena kuzodinga imisebenzi. Iningi labo yilabo abangena kwele South Africa bezothenga ukudla lezinye impahla eziqakathekileyo edolobheni leMessina bazithwale emakhanda lemahlo Sombe babuyele eZimbabwe. Isikhulumeli sebutho uBrigadier General Xolani Mabhanga utshele bezindaba ukuthi uhlupho lokungena kwezizalwane zeZimbabwe emngceleni weBeitbridge lukhulu kakhulu.
What we require is necessary resources that will enable us. Sidinga izinto eziningi ezizasetshenziswa ngamasotsha ethu ukubona ukuthi umngcele wethu uvikelekile.
Monitor and ensure that that borderline is protected.
Esinye sezizalwane zeZimbabwe obebanjwe ngamasotsha omngcelela ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi impilo isinzima okokuthi sebezimisela ukwenza loba yini.
We shop groceries and stuff from Shell Garage, then we go to Zimbabwe.
Singena sithenge ukudla bese sibuyela eZimbabwe ngoba impilo isinzima kakhulu eZimbabwe.
Zimbabwe, I don't think I can survive.
Yesikhulume sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo uthi kuyadanisa kakhulu ukubona umuntu esuka elizweni lakhe achaphe umngcele kabuhlungu esiyathenga isinkwa lethukela kwelinye ilizwe.
Loba bengaboshwa laba bantu bazoqhubeka beboshwa kodwa kuze ukumisa ukuthi ke baqhubeke bengena ngoba kusazovulwa nje basazongena abantu ngobuningi babo ngoba akuhlaleki elizweni laseZimbabwe. Uzohlala kanjani elizweni ulambile? Abantu bayasuka bahambe bayephanda phandle ukuthi bakwazi ukuthi bathole okusa ngaphansi kwamakhala. Kodwa into edabukisa kakhulu ukuthi ke uhulumeni lo waseZimbabwe loba kunjalo akabonisi ukuthi kukhona azimisele ukuthi akwenze ukuthi aqede lolu hlupho.
Ngakwelinye icele lesinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Gaya Majahana uthi ngaphandle kulungiswa isimo eZimbabwe ngeke ukufohla kwabantu lokhu kuphele.
Abantu bazomiswa kuphela ukuthi kulungiswe ezomnotho noma i-economy eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho kuzohlala kungumvundla nenja emngcweleni emabhoda.
UMabhanga uthi ababanjwa befohla laba basiwa kuziphatha amandla zogatsha lwendaba zasekhaya lapho abafika betheshwe khona icala lokungena elizweni okungekho emthethweni. Ngemva kwalokho bese bethwalwa bayejiwa kuziphatha amandla zomngcele eZimbabwe. Lesinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi uhulumende weZimbabwe wazimhlophe ukuthi kuyini okufanele akwenze ukuze aqede lolu hlupho.
Isisu masilambile vele siyakuthuma, uyazwela ukuthi lapha nilambile akuthi ngiyezithandela. Ngakho vele eminyakeni ezayo singabona isifaro siqhubeka ukudlula leso sikhona abantu bethuthelaka bengena elizweni laseSouth Africa. Ngakho bengicabanga sengathi mhlawumbe uhulumende waseZimbabwe akade ngelanga nje ahlela akazisola avume ukuhlala phansi lamaqembu aphikisa labantu baseZimbabwe abuze bantu singayenza kanjani ilizwe lephambili engabe nguhulumende wenkanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kutshela inhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations ukuthi inkinga zezomnotho eZimbabwe zibangelwa izijeziso zomnotho ezethulelwa eZimbabwe. Uthi yizo ezenza iZimbabwe ihluleke ukugcwalisa inselela zentuthuko ezigoqela ukuqeda indlala, ukuthuthukisa ezamabhizimusi, ukuthuthukisa umnotho nokudala amathuba omsebenzi. Kodwa-ke amabandla aphikisayo lenhlanganiso zenhlalo kaZulu zithi udubo lwenkohlakalo luyakhokhela kuzo zonke eziphazamisa intuthuko yesimo somnotho welizwe. Uhulumende usanda kwethula ukuthi uzaqhubeka ehlolisisa isimo segciwane le-coronavirus elizweni andubana avulele wonke umuntu imingcele. Ngokwamanje imingcele ivulelwe zonke izalwane zeZimbabwe ezifisa ukubuyela ekhaya, lalezo ezilamaphemithi okufunda, ukusebenza, la ukuphiwa imvume yokuhlala kwamanye amazwe. Isiphathimandla sikahulumende labameli babohulumende labo bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Abatshayeli bamarola athwala impahla eqakathekileyo labo bayangena lokuphuma. Abantu makhaza nabanye abangekho kula maqula abakavunyelwa ukuphuma elizweni. Kodwa ke iningi lezalwane zeZimbabwe lithi ukuvulela wonke umuntu ukuthi aphume lokungena elizweni yikho uzaphungula inani lalabo abafohlela kwele South Africa besiyathenga ukudla lempahla eziqakathekileyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Umdlali wenguqu olodumo uBenjani Mwariwari uthi usefundela ukuba umqeqeshi kwelebhilithani. Uthi wenza lokhu ekuqembu ayelidlalela elePortsmouth. Umwariwari uthi uyakuthakazelela ukwenza lokhu njalo uthi sokulotshwa ugwalo olujulileyo ngabadlalela iqembu leli. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook. Kukhasi leviyo eNdebele.
I think kule saying ukuthi avela ukhohle lapho vela khona
kakhulu
ekakhulu njengoba ungazi ukuthi even umfudu wakho engakutshaya ove ngakuphotha mele uphume uhambe but ungajiwa ubulela isivalo komuzi wakini ngoba usazobuyela futhi lapho ophume khona yabo. So I'm very hope I'm very very happy ukuthi Portsmouth njengamanje imvulele iminyango yathi abuya sizokufundisa futhi wabuya la sakufundisa ibhola buya sikufundisa ukukhosha ukuthi ukhosha kanjani. So ngiyakujabulela lokho. I'm back again coaching. I just did my level UFRP no A. So I'm doing hours with Portsmouth at the moment.
Okay. Benji, udlalile wadlalela iZimbabwe iqembu lethu amaWarriors. Sikhangeleke ibhola leZimbabwe. Ibhola leZimbabwe likhanya seliyangisileke emhlabeni ngendlela ke elisetshenzwa ngalo. Ngendlela okusetshenzwa ngazo zinkokheli ezifana neZimbabwe Football Association.
That's how we have the business. We have to plan it. Kube neplan ukuthi sifuna ukuthi senze so sigcine sesilapha yabo. So njengoba sasitshona sisilwa nje sithi at least uma kungaba lo muntu owadlala ibhola lapha phezulu laphaya and then tezisurrounde ngabantu abaku-business yabo. But else kube lo muntu ongadlala ngebhola on top azisurrounde ngabantu abebhola. You understand? So ma by doing so uyabukwazi ukuthi ma sesikhuluma ngebhola la abantu bazobakwazi ukuthi ano it's not possible ukuthi ama-player at this time but drive from Zimbabwe to Malawi. That's dead planning. You understand? So bekwazi i-calendar ye-FIFA even manje isithe sokulula. Even mina nginje so I can go Google ngibone ukuthi i-calendar ye-FIFA ama-dates awama-friendly games anini ama games amampela anini. Then ngabekwazi ukuthi ngo-September siyadlala. I have to start prepare mhlawumbe ngabo March, April ukuthi game so we have to ukuthi sibe lama tickets aso ama uniform are ready. Ama players siyabe sikwazi ukuthi abe ready wabo bani ngoba siyabukela ama games adlalwa all over the world ukuthi ubani udlala kuphi nakamba isiye there is in Turkey, there is in France, ama players labo lunga baningi ama players to mention yabo nomsona Belgium ukuthi even lami nje ngiyalandela ibhola ngalidlala yabe ukwazi ukuthi ungambuza ukuthi ubani ukuthi ngizokutshela ubani ukuthi ngizokutshela.
UBenjani Mwariwari umdlali wenguqu olodumo obexoxa lo Ezra Chisaswanda lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana kukhasi leviyo eNdebele.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
uhlelo woza Friday kuliviki leqembu lomculo olizibiza Top Kings elibunjwa ngamajaha amabili angamaphahla abadabuka eVictoria Falls. Abafana bakaNcube lava lokhu bekumfundo yesecondary befunda uform 4 esikolweni seMosia Junior High School. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart.
Guga luthona ukubona abantwana besikolo becula ngendlela ehleleke kangaka ukuveza uba amaphahla la alesiphiwo ngempela. Badume kwamagama eVictoria Falls ngemculo yabo etshiyeneyo kugida kwabo lokho abangenayo kuzokulibazisa uZulu eminyakeni esithupha edlulileyo.
Thina amagama ngunkosi enhle lo nkosi lathi Ncube singamaphahla sizalelwe khona lapha eVictoria Falls. Sifunde eChino Timber Primary School lapho ke ade sigida khona lesichikitha singakaqalisi okokuhlabela. Kathesi siyenza iA level sise Mosi Oyathunya High School lapho okuphakamiselwe khona phezulu okwethu okomculo uMr. Roland Smanda onguye umphathi sikolo wethu.
Ngokuciko babo bayenelisa ukupheka umculo wabo ngapha betshaya ibhuku njengebhuku.
Esisikhuluma sisenza uform 5 sisenza ama-art top kusitsho ukuthi singama-kings. So sathi sathi sina top kings. Lama album amabili elinye salenza ngo 2017 elinye salenza ngo 2019 esalenza ngo 2017 libizwa kuthiwa Leverachinja and then esalenza ngo 2019 libizwa kuthiwa ukufa kuyabuya.
Sakhulayo iTop Kings iyaphatheka ekusebenzeni labanye abaculi labapheki bemculo etshiyeneyo.
Sisebenze lama studios atshiyeneyo sihlanganisela eyakobulawayo sakholaborator loMadlela uSikhobokhobo ingoma layo ekhona khonapho kuma singles collection abizwa kuthiwa uMelisa. Esayichaya laye ibizwa kuthiwa umama wengane. Abantu bakwamukele ngamandla njalo ngothando langezifiso zabo zonke ukuthi sifike lapho thina esifisa ukuya khona.
Hamba nabafana bamama Top Kings ongamabhayike kwamilongo akufeli
ungangithengeza zokala luba. UZulu weZimbabwe ukhanya ewukhwabitha ngempela umculo weTop Kings. Unkosi enhle lonkosi lathi bakhuthaza uZulu ukuba abasekele kanye lokuthenga umculo wabo.
Sicela ukuthi liyaleli sisekela ngamandla lathi sizaliyenzela izimanga asikaqalisi. Lapho elingasibamba khona kuma social medias kuFacebook iThe Top Kings Music, Twitter Top Kings Music, kuInstagram Top Kings Music. Inamba zethu zeWhatsApp 0774696322 and then kuYouTube is Top Kings Online. Siyabonga.
Labafana ababili abalesiphiwo samabhuku kanye lokucula ngobunono obukhulu bona bengamaphadla unkosi enhle lo nkosi lathi Ncube iTop
Kings.
Yiba sizabo kuhlelo hoza the Friday. Phela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ungangithengeza zokala luba.
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe libonakala lisehla njengokubika kwabogatsha lwezempilakahle, ingcwethi zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela. Ababalisi basole amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhulumende kasoze abanjwe ngamandla ngabakhalala umsebenzi ukuthi abengezelele iholo, njalo kuzahlawulwa labo abaya emsebenzini kuphela. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.